Soko isika disenda wa VOA Njebele.
Linga livuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 23 Mpandula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe ambalwa axhasa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona.
China, we are very clear with our sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally.
Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela egcekeni lendizamthina eNew York athi uMnangagwa wabacatshela.
Zafuna ukutshengisela umongameli sehla ukuze kuthini. Umongameli ngumuntu lesecurity. Isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi umongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF City bakhanya babevele bengayazi into abayenzayo ngoba uMnangagwa ehlala evikelwe ngabonogada.
Okwenzakala eUkraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yiUkraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe ambalwa axhase umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe zisuswe, kodwa bengakhulumi ngezizathu ezabangela ukuthi lezi zijeziso zibe khona. Sikhuluma nje kulabantu abaningi abasemajele abavalelwa ngenxa yezombusazwe ababalisa amalunga edalela eParliamente umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole asebehlezi amalanga adlula ikhulu bengathoniswanga. Amapolisa aqhubeka ehlukuluza abamabandla ezombusazwe okungezinye zezizathu ezabangela ukuthi amazwe angentshonalanga ethese inkokheli yezanu PF izijeziso. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali laye othi bavumelana lokususwa kwezijeziso lezi.
Thina as EFF Zimbabwe njalo lama EFF wonke awe Africa jikelele, we are very clear ukuthi ama sanctions against Russia must be removed, because ama sanctions lawa aza damage umhlaba, aza damage impilo zabantu abaningi umhlaba wonke. Njalo thina we are very clear ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed unconditionally, and we are very clear ukuthi we accept the support that amanyama leaders have said, including uleader omutsha we Kenya ochileyo laye wathi ama sanctions eZimbabwe kumele kichwe, lo president Ramaphosa in as much as efeyila ehluleka elitsotse lisela eligcina imali embedeni under mattress ama pillows, we accept ukuthi at least laye edit the voice ukuthi ama sanctions against Zimbabwe must be removed.
Lina lithi ningalokho okukhulunywa ngabe Melika abathi bona kumele umongameli Mnangagwa lohulumende wakhe baqale bahloniphe ilungelo loluntu ukuze izijeziso lezo zisuswe. Lina lithini ngalokho?
Izijeziso lezi azizange zafakelwa amalungelo abantu. Nxa kwakungamalungelo abantu, izijeziso lezi kwakufuze zifakwe ngesikhathi kule ndaba yombhuqazwe, into esithi igugu rawundi. Kwakufuze into lezi zifakwe even kwamanye amazwe anjengabo South Africa where we have seen
violation and the political assassination of abantu abaningi. EZimbabwe ku very rare ukuthi sibone ukuthi kulabantu ababa assassinated from ama councillors, ama MPs and so on and so on. Kodwa kwamanye amazwe kwenzakala, kodwa into lezi azange zafakwa. Izijeziso zeZimbabwe zafakelwa iland. As you know, Tina, we are for land expropriation without compensation. Tina, we are for borderless Africa. Tina, we are for one Africa. Tina, we do not negotiate when it comes to indaba yeland, le wealth yelizwe. We believe kuti ama minerals, iland, inyoni, izinyoka, inyamazana, wonke kubelonga to Zimbabweans. And so asivumelani la iAmerica ukuthi yona ibe ikhuluma ngento engayisiyo. IAmerica iyakwazi kuhle ukuthi ama sanctions lawa ngawe land. IZimbabwe ingathi si-reversa iland reform program. Ama sanctions azakhitshwa. Kanti ama sanctions bavela bayafaka nini? Bayafaka ama sanctions lawa bayafakela iland reform program.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubeqoqa le studio 7 ngocingo ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye omongameli bamazwe abalisa le Zambia, Botswana, South Africa le Kenya bathi kazisuswe izitsheziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZimbabwe ngelemelika lamanye amazwe yangentshonalanga. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi njengoba abakhokheli be-Afrika laba bekhanya sebekhuluma ngazwilinye ngobuningi, elemelika lingalalela na inkuthazo yabo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
Akuzu kuba lula ukuthi imelika isuse izitsheziso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobuningi. Kodwa kuza kupha i-government yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezijeziso zenotho ikusebenzise njalo urecruiter ama isapoti ikakhulu siyokhethweni luka-2023 ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle kubangwa izijeziso zenotho. Ebengufisa ngile thembo okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobuningi yikuthi amazwe aseAfrika akhulume ngazwilinye esola okungavuswa kahle kwelizwe, esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ungahlonitshwa kwe-democracy, ungahlonitshwa kwe-constitution, i-corruption lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwilinye sithi kakube le-free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo. Yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izijeziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezijeziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga, bakhulume ngalokho okubanga izijeziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalutho, ukhulume khona lokuyana njengendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena, nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akula lutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele i-United Nations. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona, kuzaqhubeka futhi kumnyaka olandelayo, la olandelayo nxa ilokhu ekhona, kumbe iZANU-PF nxa ilokhu ikhona, iyabe lokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle, iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini kuthathwa amanyathelo kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuzaqhubeka kukhulunywa ku-United Nations, singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapport owafika kwelaseZimbabwe wayaphume sesithi izijeziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe, zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuzaqhubeka kuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe iza kusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZANU-PF ebusa ngakhona elizweni. Kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe elinjengelase Melika lisuse izijeziso zenotho. okuza lethi inguquko ukuthi kubuswe ngendlela e different kubuswe kahle ilizwe base besiya kwelase Melika la lawo mazwa afake izizwe zenotho bathi beka senza lokhu lalokhu nanku konke ukubusa kahle i rule of law, democracy, respect for human rights imphecelezi esiyenzayo susani ke izizwe zenotho ngaleyo ndlela kuzabalula ukuthi sisuswe kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela inguquko on the ground.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo elithiwa People's Patriotic Party ayefuna ukutshengisela igcekeni lendizamtshina eNew York ngomvulo athi uMnangagwa wabacatshela. UMnangagwa ungapha kwelemelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Abebandlaleli baphiwa imvumo yokutshengisela besola uMnangagwa ngamapholisa aweNew York. Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla le-PPP umnumzana Zaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okhulumayo ngumnumzana uZaringeni Samuel Chasi okhokhela ibandla le-People's Patriotic Party okwenzakele John F. Kennedy International Airport ikubana umongameli weZANU-PF Emmerson Ndambutso Mnangagwa wehle okungekho emthethweni wephule umthetho we-Aviation Authority yehola ebelinikiwe ukubana ehle wehle masinyane ngamahola amabili echaya luvalo ebambele kantulo ukubana abatshengiselayo babuye ngobunengi babo njalo bajikisile abajayeleki kusenjalo ubevele elethe amabutho akhe ukubana bebehlola ukubana kuhamba kanjani ngapha i-advanced team leyo lalabo ababuye bemqhuba inani labo belibaningi nxa sesikhangela nezinye inkokheli ezesadak eziwuye ziqhutshwa nje inani elifika 10 to 20 yena eyakhe inumber inombolo yakhe ifika kubo 225 okungajwayelekanga nje ubana nxa umuntu ebuya ku-United Nations General Assembly ebe lani labantu abaningi kanjalo yona thona sikwazi ukubana i-economy yeZimbabwe sikhala ngokubana iyabheda isebenzi zikahulumende azirholi kahle kule nduwe eziningi kakhulu kodwa yena imali ayisebenzisayo ingazwiseki ukuthi ubana uhamba kanjani. Ekwehleni kwakhe besingilindele ku-Terminal 4 yena akasesebenzisanga amasango awenjwayelo uhle wangena nje emoteni ngokubaleka wagijima lapho omele ephumula khona njalo sivikelwa ukubana lapho adumelelale khona utshintshile futhi ngoba uchaya luvalo ngakwazi ukubana kuhamba kanjani lapha eNew York. Kusesenjalo abatshengiselayo baqhubekile ngomsebenzi wabo njalo abakawuqeda umsebenzi lowo sikhangelele ukubana sizahamba siyotshengisela United Nations General Assembly njalo lapho ahlala khona njalo izakhamizi sezizimisele ukubana hayi sokwanele sesidinyiwe ngomnangagwa sesidinyiwe ngebandla leZANU-PF sokumele kubana ephume esihlalweni sokumele ephume esihlalweni kumele ebotshwe kumele sitshengisele singaqedi singaphumuli umsebenzi sesekhona lapho esikhona sikhayelele ukubana sizahamba endlini yakhe sizatshengisa lapho akhona njalo sizabe sekho silibikela ukubana kuhamba kanjani.
Lo ke ngumnumzana Zaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNew York. Amalunga enhlanganiso ezijiyeneyo ezivela eZimbabwe bathi bazatshengisela ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ugeina Kumede Saidi ubuye waxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokutshengisela kwabelunga amalunga ebandla le-PPP.
yebo magmete hayi lokho kuthi kulabantu abahambe bayahlanga basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kuthi ukuthi nxa bethole umongameli sehambile kuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangathi khona kanti khona xa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini umongameli ngumuntu le security isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonokho mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngako khonokho kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyekele lwema-airport abantu besiyademonstrator kule ndlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hayi khona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khonalo besiyayenza konke khonokwana abakwenzayo baze bephambanisa i-security kamongameli
lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Idale leSenate leMelika seligcizelele ukuba unkosikazi Amanda Bennett nguye oza kuba ngumholi wogatsha lweUnited States Agency for Global Media eyiyo ehola inkampani yeVoice of America eyalo umsakazo. UBennett uke waphatha lesi sikhundla okwesikhatshana. Okwamanje ke ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umndeni wayesebenza ukucitha umlilo womnumzana Fanyana Dick Shuluma otholakale efile ngeviki edluleyo duze lekolithi leNust. Uthi kukhona ukunuka santungwana ekubhubheni kukaShuluma. Umndeni kaShuluma uthi umqathi wakhe umanisipala wabikela amapholisa ngemva yakhe ngemva kokuba esencwatshiwe kodwa amapholisa abikwa ecwayisisa lesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesibotshwa isibaleke ejele lalaphansi eGweru. Neviki edluleyo kulesinye njalo isibotshwa isibaleke ejele leMtoko kubika leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Njani kwestudio 7 umthakazi wonke omuhle siyabonga ukuqhubeka lisiphilela izindaba ezingathathi hlangothi. Igama ng-MK ngibuya eLupane eShabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC sizamene ukukhipha ibandla leZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lipatipati ezapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, asivoteleni i-TPC. Khipheni ZANU, iZANU sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota nesiye sikhipha iZANU ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uhlekile.
Ngabe ikhona njani ngostudio omuhle yaseJo 7 omuhle kakhulu basakazi nabalaleli bonke. Siyazizwa izindaba ziyakhulunywa
abantu mkhona lizokuthi sekuntshintsha kwamakhompyutha yokuthengisa uhulumende ngemali ephezulu ngendaba zelokuzini ze-corruption. Lo elokuzini bathi ngubani lo olama 5 million antshontshwayo abazidlela labantu ababo? Akulanto engakhunyeza NPF bethi i-wrong entweni yonke eyenzakalayo. Kodwa bona silo mbuzo mina njengami nombuzo wokuthi bona abantu be-ZANU-PF abakaze bahamba ngenyawo yini? Ngisisho ukuhamba ngenyawo behamba ngezimoto zabo njengabele zimoto zokudura besiya emazweni anjengabo-South Africa, Botswana, babona ukuthi imigwaqo injani. Yithi khonapha uma kuthiwa kwenzakale yasike ngicheke kwengomgwaqo, umgwaqo ubolile fele yodala konke khona lokhu. Izinto lokhu zathiwa ngu-Ian Smith kudala, lamanje kuthiwa upresident uyo uyazilungisa zona lezo. Upresident wakhona ngubani? Okhona lo nguye wabathatha umbuso ngenkani, sibebona umfowabo la engasaye kutshontsha siyonke zidlela labantu abakhe khona ebegushungo farm labo sebeyabangena bahle bagcedelele wayengekawuqedi. Hayi, asinyikinyekeni maZimbabweni, sikhuphe le doti yonke leyo khona lapho. Badala bonke la bazinukela nje, lento abazikhuluma ziyanuka kumbe abazizwa ukuthi ziyanuka. Kathi bona bahlala kuphi kwelizwe lakithi? Izinto bazithenga kuphi kwelizwe lakithi? Bonke bona abakhuluma pha ku-Studio 7 angibona ukuthi amakhanda abaphelele noma behamba nje ebantwini bazizwa njengabantu abapheleleyo yini phakathi emphakathini, laphakathi kwamanye amazwe abahamba bawavakashela kunala besiyafuna amabhizinisi okuthi bantshontshele phezu kwawo. Hayi, siyabonga.
Lichona njani Studio 7, lichona njani bazali lonke lapho elikhona ezindawo? Okhuluma ngusibanda kolebuzana. Ngilokudana ngomuntu lo owezana okhuluma amanga phambi komphakathi. Akalanihloni ngokukhuluma amanga angaka. Xa ethi abantu abase-America waye bengabuye uzodemonstrate eZimbabwe, ojobu sikhala bangaphi ngendaba zokubotshela ilungelo labo? Bangaphi abantu abasemajela abama-opposition party? Bangaki? Ayekele ukukhuluma amanga azinuka amakhwapha. Ulamanga lowo muntu and amanga khanyanyisa, bethanda ukuzikhulumela into zamanga. Akunanto enhle abayenzayo elizweni, idoti yodwa kuphela abayenzayo. Akulantshontshontsho, ayekele ukukhuluma amanga konke lo hulumende wakhe. Idoti yabantu, akunanto abaye sebeyikwanisile kulelana lizwe. Akunazibhedlela sebekukwanisile ngitsho. Ngazi uye zibhedlela uye ngaphi izibhedlela ubhodi izimbabwe kuyana uzezakuthaka kulamuthi hambe ethenga ukuthi emakhemesti, hambe ethenga ukuthi. Ukhuluma amanga lo muntu wezanga, ayekela amanga. Amanga ke kayenzi. Akalanihlola umuntu omdala ongaka shiwo ukhuluma amanga angaka into ezingenzakaliyo. Uyayangisa mntu omdala, ayekela lokho amanga shiwo.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Basakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapha umdala uKhumalo ngilani eGoli bakwethu. Engingakho ke lapha bakwethu kundaba le yamaphemithi. Kufakiwe umbiko wokuthi amaphemithi angezelelwe ngenyanga ezingusikisi. Okuchaza ukuthi aphela next year. Kunabantu ke abasimeleyo abathi basimele abalapha ku-diaspora la e-South Africa abathi bamele thina. Kodwa khonapha ekusimeleni kwakhona entweni yemaphemithi leyi abantu bemathebhulendi balutshwane kakhulu. Ba-less than 10% abantu bemathebhulendi abakuleyo idozen yamaphemithi. Angazi ke ukuthi basimele ngaliphi kuleyo nto yamaphemithi, ngoba ubuningi babantu abayiziphathamandla bokumela abantu bakudiaspora ngabantu bakithi. Kodwa abantu bemathebhulendi ubuningi babo abanama-ID, abanama-passport, ngabantu abaphila ngokuhamba becatsha. Kwaze kwathi umgabe wathi lezo iy'gebengu ezikhona ngapha e-South Africa kazibotshwe, lo mnankagwala watsho njalo. So laba abathi bona basimele thina bakhulume kahle ukuthi bamele amashona, bangathi bamele thina. Ngesikhathi kuvulwa amaphemithi lawo bekunzima kakhulu ukuthi umuntu emathebhelini athole isithupha noma i-ID noma i-passport. So abantu ababa nenhlanhla yokuthi bathole la maphemithi ngabantu besishoneni, ngoba kubo kwakulula ukuthi benze yonke le nto, bathole zonke lezo yincwadi. Sengathi ke bona laba abathi basimele bengachasisa ukuthi basimele ngaliphi.
Yes, Studio 7, ngalifuka njani kodwa basakazi bethu abahle? Ye, hawu, akhe nifunde phela nawethu, khe nifunde phela nawethu. Hawu, kunini sigadla? Hawu, siyagadla mani, ugadle ngazo zonke. Hayi, ungayizwa nasemoyeni, hayi. Kodwa sikomplaini bakhithi kakhulu abantu baningi. Kodwa hayi, siyacela phela lani lalele lizwe ukuthi hayi kusuka kugadleke kangakanani bese niyayidlala. Ye, hayi, ngithi mina ubaba uThuma lobaba uGawula sithi thina siyisizwe ukuze ngeke siphikisane labo kakhulu kulokhu bona bakholelwa kikho ngoba vele umuntu osuthiyo lolambile angeke kuze kufane indlela esicabanga ngazo kazifani lobuhlungu asibuzwa ngokufana bona anti ngabaholi abasaba abaholela ukuhola so angeke siphikisane labo nzima ngoba vele baholela ukuhola thina singamahlaba ezulu kasisukumeni ngo-23 next year siye vote sikhipheni le ikhulumende igovernment le eholela ukuhola sike sifake inye igovernment sizame nje i-CCC bakithi ukuthamisa hayi ngoba simthanda kodwa ke siyadinge ukuthi ukuphume kwesinye isikhathi ube negative uthathe into ezokusebenzela so hayi ngoba sizabe simthanda kakhulu kodwa siyabe sizama something else enye into ezosebenzela naye ma kungasebenzeki kahle i-5 years iyaphela sizamkhipha sifake omunye
siyabingelela emsakazweni sibonga kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona ngithanda nje ukuphawula kancane nje ngendlela amaphoyisa asekhaya asebenza khona izanu PF isikwanise ukucapture amapholisa yabenza amapholisa ezanu PF that's why sebetshona bebhizi belandelana nabantu amaphoyisa ebabopha labantu bemarapie balandela noma bedemonstrate bebabili uzathola amaphoyisa agcwele elandelana labo bantu irale sesisibagcwele bafuna ukubopha abantu besizwe uChamisa la yakhona bagcwele bafuna ukumbopha lapho kuyakhona sesizibayabopha khona amaphoyisa awubheke namhlanje icrime esigcwele ekhaya abantu babanje inkunzi ngapha nangapha emabhenki kuyarojwa ikhulumele kamnakagwa izibona ingane ukuthi sihlekazi yadlulala ngumgabe obehlulekile wonke umuntu ebona nengane encane umgabe uyahluleka kodwa umnakagwa yena use-western umgabe angazi kakuboni ngani lokuthi wehluleka ukwedlula umgabe lizwe leli lalisaziwa ngokuthi i-crime ayikho kusabusomgabe yena usesehluleka abantu sebeze bebanjwa inkunzi emini ngezibhamu into yangekho igovernment kamnakagwa leyo hhayi iphume nje ngoba isehlulekile amazimbabwe na azibone ukuthi asilahulumene olekusasa lapho abazame ukuyavota kumnyaka ozawo beyikhiphe izanu PF ngoba bayibona ukuthi ihlulekile upho kungahamba iminyaka engu-10 kuyabe sokunjani lapho kulelo lizwe lelo ngiyabonga ukhuluma ngosuku
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika imbiko ephuma kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ikhomba ukuba umongameli Vladimir Putin wele Russia engaba sekhulelwa ngamasotsha akwele Ukraine siqoxe lomkhokheli webandla le EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Divali yena othi kavumelani lembono le
okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe EFF Africa EFF Liberia EFF Zambia EFF Malawi EFF Lesotho EFF Swaziland EFF yonke nje indawo simile Russia we are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo baya unite ama Russians baya unite region yabo akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia so thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngamanga i-propaganda and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa umongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela umongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe.
Uqinisile sibili wethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin kuze kuyevalwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa uPutin ulama enemies amanengi aengineer ama protests akhoza ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe we
whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokho yesokwenzelo okunye kungamanga kungasiloqiniso so lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i propaganda and the propaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Hello ke ngumnomzana Innocent Ndimali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye kodwa liyenelisa ke ukulalela indaba zethu zansuku zonke kusihlwa ngo 7 p.m. igama ngo Chris Gande.